Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekse ni mtuagazi Mwolwesi ni mshaga 5 kukwenkwezi 2022 Ikama mwentunga milinko mo Ezi hamba pambi li
Indio enziwe nga mapolisa imbi kakhulu Njalo kabakalu kuyenza Sebe yenze nda wanezi nyengisa kumbulu kutukobla wayo kwekwenza kanjalo Indio efanayo
Uzulu utukutele kulandela ukufa kwa bantu abana ekubhewukeni kwekhombi epontshiswe ngamapholisa ngensimbi ezihlabayo ama-spikes emutare izolo
ungakhanyela o-MSU bebekubo 30,000 khathesi sebekubo 60-something thousand ouz sebekubo 80,000
inhlanganiso yabafundi bamakolishi izinasu ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela isola ukukhwela kwefi izingomvulo unobhala obona ngobudlelwano bemelika namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanje umkhuhlane we-COVID-19 zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Zulu usevese ukuthukuthela kulandela ukufa kwabantu abane engozini yekhombi ebhewuke ngemva kokupontshiswa ngamapholisa zinsimbi ezihlabayo ama-spikes emutare izolo. Lumkuba usudale ingozi ezifanayo esikhathini esedluleyo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi ikhombile idlule kuroadblock igijima emgwaqweni wevumba mutare yasibhewuka kwafa abantu laba njalo kwalimala abayisishiyangalombili kodwa kajongo lutho ngokuthi amapholisa iyiwo abangele lingozi ngokupontshisa limota igijima Zim Life ithi abantu ekade bekulikhombi bagoqela abantwana besikolo. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi amapholisa ehlasela abezimota ezithwala uZulu ezisebenza zingekho phansi kwezubuko khona osokubangele ukusilela kwezimota ezithwala abantu elizweni. Iningi emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo selisiya emsebenzini ngenyawo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Into eyenziwe ngamapholisa imbi kakhulu njalo kabaqala ukuyenza sebeyenze endaweni eziningi sakhumbula ukuthi koBulawayo kwekwenza kanjalo into efanayo lapho baphose khona ama-spike imota yalahleka emgwaqweni iyabulala abantu abaningi kakhulu ngabe bekulohulumende owabantu obusa ehlempha abantu amalungelo abantu lezi zigebengu lezi zigila mkhuba bezizafela esitokisini bezizafela ejele ngamacala okubulala kodwa ke phela benza lokho abakuthunywe ngohulumende ukuthi babulala abantu ngokuba kula muntu ongakwazi ukuthi ukufaka ama spike ukuze emoteni ethwele abantu abaningi kuiza letha ukufa kwabantu ngakho ke le njongo yokubulala ifezekile bebevele befuna khona lokho yikho kwenzakeleyo
Ukona ungathini Ncube ngokubotshwa kwezimota ezithwala abantu ezisebenza zingekho phansi kwezubuko osokudale ukusilela okubi kwezimota emadolobheni ikakhulu njalo osokubangela ukuthi abantu baswele izimota baminyane abanye ngababi kwasebesiya emsebenzini ngenyawo
Izimota akufanelanga zibotshwe kumele abantu bakhululwe basebenze ekuthutheni njengalokho belazo lezo zimota ngokuba akula misebenzi akula ezomnotho elizweni ezingondla abantu ezokuthutha zingenye izindlela lapho abantu abondla khona abantwana ababhadala ngakho irenti ababhadala ngakho ischool fees abathenga ngakho isinkwa impuphu isithebo ngakho ke nxa uvala kuyona leya ndawo uvala impilo yabantu kula ndlela yokuthi baphile ngaphandle kokuthi kube ikona lokho abakwenzayo ukuthi basukume baye emgwaqweni bayethutha abantu ukuze bahambe belokudla ezindlini bayekondla abantu ababo. Ngakho ke uhulumende kumele kuyeke khona lokho akwenzayo, akuyekele angaqhubeke bopha abantu abondla abantwana, akavuse i-economy, akavuse ezomnotho, kube le industry, kube le ndlela yokuthi abantu baphile ngezinye indlela. Kodwa layo nale yokuthutha abantu angayivali, angabopha abantu, ukubopha abantu ngale ndlela kwephula ilungelo labo, into engadingakaliyo, into esingayitholiyo emazweni abuswa ngendlela eqondileyo.
Yebo, uhulumende uthi izubuko iyo yodwa emelithwa labantu, kodwa sokuvelile ukuthi lokho akweneliseki, ayiwenelisi lo msebenzi izubuko. Lungalungisiswa njani lolu daba?
Indlela yokulungisa inkinga kwezokuthutha yokuthi usibuyele lapho besikhona, sibe lozubuko osebenzayo, sibe ne-private transportation esebenzayo. Lezo zinto zombili, i-free market ikaZulu, izakhamizi zisebenzisela izimoto zazo ngokuthutha ngendlela efaneleyo, behamba besiyathola ama-license lawo afunakalayo. Lo zubuko la esebenza ngendlela efaneleyo, izitimela zisebenza ngendlela efaneleyo, konke lokho nxa kuhlanganisiwe kwenza kube lula ukuthi abantu bathole i-transport bafinyelele emsebenzini nasemakhaya. Lokho okwazubuko yedwa la kusebenzi, kubuleli lizwe, kuqhubeka kulibulala ilizwe, njalo kuza kwehluleka, usoze kuphumelele noma sekutheni. Into nje engelamcabango phakathi engahlelekanga eyayivele ingafanelanga ibe khona. Ngababuyisele i-free market, abantu basebenze ngendlela kade besebenza ngayo, baqinisa uzubuko kubambisane khona lokho. Kanti ke into enkulu futhi kudingeka ukuthi baqinise zomnotho kakhulu, ukuze abantu bakwazi ukuthi baphile, kodwa hayi uhulumende kuyamzimela, kunzima kuye, ngeke akwenelise lokho.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uyakwazi ukuthi kulokusilela kwezimota ezithwala abantu, njalo uphezu kwalo lolu daba. Inhlanganiso emela abafundi bamakolishi kanye labamanyuvesi izinaso ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela ngomvulo isola ukukhwela mahlayana kwenhlawulo yemfundo kumkhankaso wayo olesihloko esithi hashtag fees must fall. Amakolishi amanengi akhweze imbadalo okuchiye abafundi abanengi besebunzi meni. Izikolo zemfundo yaphansi lazo zenze okufanayo. Izinasu ithi mhlaka 9 abafundi bazatshengisela emakolishini wonke bawavale. Inhlanganiso zababalisi ezifana le-ATUS zithi ziyalusekela lolu hlelo. Sixoxele umkhokheli wezinasu umnumzana Binoni Ncube.
Ungakhangela o-MSU bebekubo 30,000, khathesi sebekubo 60,000, o-UZ sebekubo 80,000, o-Chinoy sebekubo 80,000. Roughly ngathi ama-school fees amuve from i-range ye-20,000 to 40,000 to i-range ye-70,000 to 90,000. Abanye behamba baze bayafika ku 100,000 RTGS. Eyiyo into enzima kakhulu kuma-students ngoba khangela indaba ye-school fees. Thina sitsho we-school fees kuphela ngoba sizitshela ukuthi yikho lapho i-ministry or uhulumende angenela khona, njengoba kuyilungi kungumsebenzi wakho ukukhangela ukuthi abantwana bafunda kuhle. Ngoba nxa sikhuluma nge-school fees asikabali indaba ye-rent, ngoba ngikhuluma kanje ama-rentals basithi sibhadale from $50 to $5 per day per head per room lesabe sihlala khona. Uzathola ukuthi yabe kule room elabantu abangu-4 bonke bebhadala maybe from ranging $55 per day, and asikakhumila ngentengo zokuthi abantwana la siyadla ezikolo la. As i-grocery sinkwa sikhwelile, so sekumele ngikhethe mina ukuthi ngithenge isinkwa ngindlela amuhla yini or ngibhadale leyo mali ye-rent yamhla lokho.
Ama polisa li wajelile yini ukuthi lilohlelo lokutshengisela ngoba sesike sawabona elichaya njalo elibopha kuma campus lapha nxa lithe laba lohlelo olufanayo ikakhulu likhonona ngodaba lwama school fees lolo.
U secretary general wethu uzaphambisa incwadi kusasa but impendulo vele nje siyayazi nxa behluleke ukuphendula sebacela ukuthi balunge indawo yeschool fees kutsho ukuthi le ncwadi leyo sayihambisa ukuthi basinikele imvume ukuthi sibatshele futhi okwesibili ukuthi imali zathi awathi sizibhadala sizenelisi abasoze bayiphendule. So thina sesikhangela isituation esiyibonayo kuma institutions into esiyibonayo ubunzima esibuthola njengama students sekele yini ukukhuluma ngobunzima bethu ngenxa yokuthi ipolisa licabange ukuthi lingakhulumi osikhulume baphele babophe bathaye ngoba vele at the end of the day kuyafanana osabuzwa sithayo lobuhlungu esibuzwa sihlule ukuthola ilanga sidlile esikolo kuyafanana ngoba at the end of the day okungasikufayi kuphi but siyazama ngazo zonke indlela ngoba sesivele sazama lokubhala incwadi sazama lokucela ama-meeting abaphenduli. In fact uminister wakhuluma kuparliament wathi na justify ukukhwezwa kwe-school fees for quality education but thina abantu okuthiwa senzela i-quality education yangkhona asiboni ukuncedo bayo ngoba laseklasini yangkhona senelisi ukuhlala phansi ithole i-quality education. So amapolisa la kumelazi ye bazabuya babophembe bayachaya kumbe benzani but kumele bazi ukuthi sifunda labantu ababo futhi esibabona laba alamba. So lapho umpolisa mayesiza ezophakamisa imvubu yakhe chaya kumele aqale azibuze ukuthi lapha sengitshaya umntanami ongitshelayo ukuthi baba imali leyo iholayo wena incana yena elisi ukuthi ngifunde esikolo kodwa yena usethunywe ngomzali womunye umuntu ofunda esikolo esiphezulu ongafunde lapha elizweni ukuthi hamba uyechaya umntanakho ufuna ukukutshela ufuna ukusitshela ukuthi imali esikuholisa yona wena incane ngakho-ke la yena ikeni elisi ukufunda esikolo. So bazaphela babuye but siyatsho nje ukuthi asisela ngenye indlela ngoba singaze sivule sibuyele aswe sikwenza lokubhala ama-examinations akhona siyehluleka sithwele nzima okungasikufaya kuphi.
Umnumzana Benon Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso yabafundi bamakolishi lamanyuvesi izinaso. Umphathi Ntambo obona ngemfundo yaphezulu umnumzana Amon Murira ube ngabambeki ecingweni. Iparlamente yakweleBhilitane isipasise umthetho oza kwenza ukuthi abantu abangena kulelo lizwe ngaphandle komthetho bahanjiswe kwele Rwanda lapho abazahlala khona belinde ukubuyiselwa emazweni abo. Abanye bathi lomthetho awusoze uthinte izizalwane zeZimbabwe kakhulu ngoba ujonge labo abafohla umngcele. Kodwa zibikwa zikhona izizalwane zeZimbabwe eziyake zingene eBhilitane ngalindlela zivela emazweni angomakhelwane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwelamalungelo esizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane umnumzana Panyika Karimanzira.
Uqondane labantu ababengene lapha e-UK ngendlela ezingaqondanga esingathi babengene bengadlulanga e-border okufanisa njengomzekeliso abantu abachapha besuka eZimbabwe besiya eSouth Africa bechapha uLimpopo bengadluli eborder kufanana lakho noko ukuthi khona abantu ababengene lapha e-UK bengasebenzisanga iborder yibo abazahanjiswa eRwanda. Ma sebefike eRwanda kulapho abazaphephela khona kodwa bephephela e-UK ama-cases abaprocesse yi-UK kodwa bengathola i-asylum bayahlala khona ngale eRwanda akutsho ukuthi bazabuya lapha e-UK. Umthetho lo nxa ngiwukhangele mina awubambi kakhulu abantu abavela kwamazwe anjengeZimbabwe ngoba abantu abavela eZimbabwe badlula eborder bafikela e-airport ngoba babebuye ngendiza mshini. Umthetho lo ubamba kakhulu abantu abavela kwamanye amazwe laba ababebuye ngemkhumbi yibo aba-affectwa kakhulu ngumthetho lo. umthetho lo thina masi ukhangela hayi aso umthetho olungileyo umthetho olobandlululo phakathi njalo awuhambelani nge international law umthetho omubi kakhulu mangi ukhangelene
manje njengezizalwane zeZimbabwe libona ngani udaba lonalolo olokusiwa eRwanda luzaphatha njani izizalwane zeZimbabwe
udaba lokusiwa eRwanda aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe mazibuya lapha eUnited Kingdom kumbe eEurope zibuya ngendizamshini kutsho ukuthi zifikela e-airport vele kutsho ukuthi zingena ngendlela eqondileyo so aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe kodwa ke kungaba lalabo abantu abanga izizalwane zeZimbabwe eziqala zingene kwamanye amazwe anjenge-Ireland zibeke sezicapha from Ireland zisiza e-UK zingela ama-passport ye abantu abanjalo yes udaba lolu lungabaphatha ngoba mase befika lapha e-UK bafika bengabantu abangela ndlela yokutshengisa ukuthi bangena njani lapha e-UK ngoba bangangena e-Ireland bayafihla kumbe bayalahla ama-passport abo babe sebengena lapha e-United Kingdom ya labo abanjalo ye kuzabahlupha bazaphatha ludaba lolu
linyathelo elingasetshenziswa kuhle na nxa singasakhangeli okubi ngalo
angiboni inyathelo lokusa abantu eRwanda kulinyathelo elingasetshenziswa kuhle ngoba linyathelo eliqondane labantu abangasiwo amakhiwa kutsho ukuthi linyathelo elikhetha abantu ngokuthi bavela ngapi okutsho ukuthi linyathelo elobandlululo
umnumzana Panyika Karimanzira ulwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele bhilitane seli kubonile na ukusemaphephandabeni iNews Day ithi abafundi emakolishini labongi baqoqa ukutshengisela besona ukukhwela kwempatalo yemfundo kanye lokuholiswa imali ephansi. IZim Life ithi kulomsolwa omiswe enkantolo uGift Nyamayevu esetheswa icala lokuntshontshela umqhatshi wakhe ongudokotela imali engange 38,000 US dollars kanye le 2,000 pounds. Ikroniko ithi isivuno somumbu eZimbabwe lonyaka siza kwehla ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% ngenxa yokusilela kwezulu. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibona nemsakazweni, sitabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona ukuthi nabantu libanike ithuba lokubana baphawule bona yabo imbono. Siyabonga kakhulu, sathi ngahlala kunjalo. Sibuye siphawule laphana endabeni yokuthi abalandeli be-MRP baqathanisa i-CCC le-ZANU PF ngithi hayi cha. Mina ngibona ngathi ngombono omncane yona i-MRP yiyo ebambisane le-ZANU PF ngoba abafuni kube lo tshintsho kulola lizwe ngoba i-MRP ithatha abalandeli bayo ithi bavotele bona njenge-MRP kodwa bona banangiswe yini-president. U-president we-MRP asimuzwe funa ukuguquzela ukuthena abe ngu-president wezwe. So yena imfuno yakhe ayifunayo ukuqumizwe kodwa uzoqhuma kanjani izwe angazange agaveni ebe ngu-president. So sithi abantu bakithi bengakhohliswa i-MRP asingeneni sonke ku-CCC yabonelisa nishamisa sikwazi ukuthi phambili labo sesingakwazi ukukhuluma ngayo i-MRP ukuthi mhlawumbe lathi sizigavene endaweni yethu singamaNdebele njengalokhu kwenziwa ngezinye izizwe ukuthi nge-province nge-province kodwa lokho ngiyele ukubone ngaphansi kwesibombuso seZANU PF ngaphandle ukuthi uziqale kuphathe i-CCC ingaphatha ingakwazi ukumlungisa lokho ngoba angiboni kuyinkinga so mina ngithi abantu i-MRP bonke nje ngakuya ngami ngabe bangena ku-CCC ngoba mabethi bazimele bona be-MRP bafana bayi-ZANU PF mina ngibabona kanjalo nje ngowami umbono so sicela abantu bakithi nje ebebonisane nje khona phana ngayo i-MRP yabo ukuthi iqala kuphi and izogcina isikuphi siyabonga kakhulu
Livwa
kanje no studio 7 lonke balaleli labasakazi ngiyabingelela yenzama ukuphendula ubaba lo ukhulumile ekuseni uthi sikhupha iphizano sivotele umqondisi umqondisi akakhontestile kuba ngupresident baba uzwisisa kahle umqondisi akangenele ekhethwe kuba ngupresident umqondisi uvotela ukuba ngamakhansi ama-MP nokuthi kuba yi-presidential so ungaba ngokuthi xa uzathi sivotele umqondisi na asuke asinele ku-presidential siyavotela ngaliphi kanjani so ngomunye umdlalo zobe uzesiphambanisa singamandebeli singamandebeli iphathi yakithi kodwa-ke okokuqala akhangeleni iphathi eyiyo engasikhuphela izanupief asuke ukuthi sikhangele kwamqondisi kwendla uyasiduhlisa ayazi lo ayifunayo ngoba yena ukuthi akameleliswe kumele iphathi iphelele ndawoonke
ambingelele kustudio 7 yembingelela mphindaphinda sendiloko bakithi loko engikunjani ngufonayo kodwa hayi isikhalazo zami kazithatha engicelisa bakithi ingixhumanise ngama-human rights kuze nami ke ngikhulumele ilungelo lami njengomuntu ye njengesizwe salapha eZimbabwe ke ngikhulume nami ngendaba zami akithi angikwazi ukuthi kufanele ngilandele liphi i-channel so that ukuze nginjani kuze nami ngithathe njengomuntu ambonge ye njengakathesi nje ngikhulumele ukuthi ngikhalela nami ukuthi njengivotele ilungelo lami abantu abanjani ababhalisayo laphana badlula eceleni lapho ngifika bathi chasi azothatha laba abanjani abafuna ukuthi baba-registe njengoma ngabe sebethethe ebabo thina sihlala eceleni so kasikwazi ukuthi sizabhalisa sizakwanisa yini ukuyavota ikakhulu imakhorokhoro ngoba abantu abaningi abanye babelahlekelwe izithupha abanye nama-birth certificate into ezinjengazonezo yikho manje siyacelisa ukuba sithole ngathi funa mhlawumbe umeli ongaba nevoyici engcono ngathi sesesinjani sesesiyakwanisa ukuthola amalungelo ethu siyovota siyenze konke okufanele kwenziwe ngendlela yakhona elifas malinga ndlovu yiyo lokhulumayo
njani 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 basakazi bethu abahle mbonge ngithanda nami ukudlulisa lapha ukuthi kanti lezanu lezanu le isenzelani shuwa kambe abantu abathi sibambane nabantu basempumalanga belokhu bekhokhelile njalo for 42 years kodwa shuwa kuthiwa sithini thina singamandebele hayi bantu bakithi hayi khona ake livukisane amakhanda kabantu laba bantu ake sivukisene amakhanda ake libheke uChamisa uChamisa ngoba wayekwazi ngesikhathi beku-MDC Alliance ukuthi uphophula uyena wathi ebona ukuthi kunjalo wayengalindanga iCongress ukuze wini uThokozani Khube kodwa wagijima wamthathela so ma sikhuluma kuthiwa silobandlululo hhayi bantu bakithi hayi bantu bakithi ake sizame ukuyilungisa le ndaba bantu bakithi amashona kasiyenzeli lutho ake libheke kuwo wonke amazwe lapho esilama-embasi khona ukuwambona umuntu wasesindebeleni kuthiwa sibekezelele sibekezelele into enje hayi bakithi 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 hayi 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 nayi MRP bantu bakithi bantu basesindebeleni ake liyekele ukuba yizihwaba ake liyekele nje ukuzicabangela like licabangela abanye abantu abantwana ukuthi abantwana bakhula beyini ha
molweni baphulipu umsakazi omuhle magumba amano mhlaba awe ngilithanda thandi ngawe livuswa njani kuleli khaza linje eselikhona ligogodile mpela ufudumalani bantu liphephe umafulula akhona ngilibulisa lonke kumagumba amane khonapha eduze kwami magrithi nedaluka kandangula sivayo spangan 1 and 2 steadland 1K iKV ekohole awo azikhulumi khonale erutape sirithanda bantu ngilithanda njani empowenzi phazi khona kobhulu angilithanda bantu philani yenkosi philani yenkosi khonapha esipanganinyazi emajaha kodube ha siyabonga siyabonga kulalela umsakazi omuhle ekuseni nje bovemanya edaluka
sarabana Masaka Studio 7 okhuluma ngudaba from Echolocho ngiyekembe mude nje ngifuna kuba mfishane abantu baseZimbabwe maZimbabwe amahle ngicabanga ukuthi ayikho into efunda uNkulunkulu uNkulunkulu ngiyoza silamulela kulesi simo esibhekane naso umkhuleko ngicabanga ukuthi yiwoza sinqobe asikhulekeni bakithi ukuthi kuleli khetho oluzayo kulo khetho olukhululekile njalo oza oluza silethela utshintsho elizweni lethu ngoba kudala sihlupheka ngaphansi kwepharty eyodwa eyathatha umbuso umnotho umile utempo yonke into ihamba kahle elizweni lethu kodwa leyo pharty ngenkohlakalo yayo umnotho manje uphelile uguqe ngamadola.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi abahlamuki besimoslema bedlulise amalawulo babulale abantu abayisikhombisa esabelweni seBono kwele Nigeria izolo. I-Voice of America yona ithi abahlamuki abahlasele inkamba yamabutho e-African Union kwele Somalia ngolwesibili babulale amasoja kwele Burundi angamachumi amathathu. Singene kudaba lweMelika. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanje umkhuhlane weCOVID-19. UBlinken uphatheke emcimbini weWhite House Correspondence Dinner ongenwe ngamakhulu abantu abagoqela uMongameli Joe Biden osaziwayo kanye lentathelizindaba ngomgqibelo. Kuvikwa kulabanye abaphatheka kulumcimbi labo asebetholakele belomkhuhlane lo. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris laye ubanje iCOVID-19 kunsukwana esedluleyo kodwa uvikwa esesilile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Dan Moyo ohlaziya njalo ezombusaswe.
Kukhanya sengathi kulamalanga ukuba COVID-19 positive akusafani lakudala ngathi last year or mayiqala iCOVID ngo-2020. I think because of ama vaccinations, I think sesifike lapho abathi khona sesiku-head immunity manje. Ngoba most people are now vaccinated. So igciwane leli alisakwazi ukube lizitshintsha kakhulu ukuthi libe yingozi. So ispread leyana iyabi lokhu ikhona ngoba igciwane leliyana lona lokhu elikhona kodwa even though seli-weak selingakwazi ukuthi ligulise abantu kakhulu. That's why sibona e-White House abo Kamala Harris nalo Secretary of State uBlinken okhuluma ngaye balibambile igciwane. Obviously ma ukuthi uteste positive kumele uquarantine and so forth ngoba akwazi ukuthi ungalinikeza omunye umuntu ole-weak immune system abesegula.
Uhulumende weMelika usekethisile kanti labantu labo abanye hayi sebekhohliwe kabasagqoki amamaski. Isingathi ingozi yalomkhuhlane isidlulile yini?
Ingozi yeCOVID-19 ayikadluli depending ukuthi wena uvaccinatiwe noma uvaccinatwanga and also depending njalo lokuthi uvaccinatwe ngayiphi ivaccination.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. UZulu uthukuthele kulandela ukufa kwabantu abane ekubhewukeni kwekhombi epontshiswe ngamapholisa ngensimbi ezihlabayo ama-spikes eMutare izolo. inhlanganiso yabafundi bamakolishi izinaso ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela ngomvulo isola ukukhwela kwefees. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.